isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngolesihlanu mhlaka 23 kuNcwabakazi 2019 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Aliqinisi ukuthi intatheli yethu Leo Munende ubanjwe ngamapholisa namuhla ethatha imfanekiso yokutshengisela kade kusenzakala phakathi kwababalisi abenhlanganiso ye-Atus. Ngokukhuluma lani kwamanje bengatholi izizathu ezigcweleyo ukuthi ubotshelwe.
Amapholisa namhla abophe ababalisi abangamalunga enhlanganiso ye-Atus eHarare ngesikhathi betshengisela phezu kweholo kanye legqwetha lentatheli zindaba.
Kuqakathekile ukuthi uhulumende abe lokho edinga indlela eziningi ezizaphathisa ababalisi kuleli lizwe ukwenzela ukuthi bakwanise labo ukuthi bathengise inkwa, bakwanise labo ukuthi baye emsebenzini babhadalele abantwana babo i-school fees.
Uhulumende uthi uza kwengezelela iholo lezisebenzi zakhe ngesilinganiso sokungamachumi ayisikhombisa lasithupha ekhulwini i-76%. Uwoza Friday lamhlanje silomculi wezokholo uNkosi kaNdlovu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa namuhla abophe ababalisi abangamalunga enhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe i-Atus eHarare ngesikhathi betshengisela phezu kweholo. Aphinde abopha njalo achaya igqwetha lalenhlanganiso uMnumzana Doug Coulter lentathelizindaba yenewzimbabwe.com. uLeopold Munende yena obethatha imifanekiso yokubotshwa kwababalisi lava. Kubika uGibson Bebe.
Amalunga e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe Atus atshengisele eHarare namhlanje egonona ngeholo labo eseliyinhlekisa ngenxa yokuqonga kwentengo yempahla lokudla. Abe Atus bebesungula uhlelo lwabo lokutshengisela phambi kwe-ofisi yomphathi intambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube lapho abahle bahlasela ngamapholisa ebabopha. Intatheli zindaba yenewzimbabwe.com uLeopold Munende okade ethatha imifanekiso yalesi sehlakalo laye uhle wabotshwa. Umhleli wakhe uNkosana Dlamini ugcizelele ngokuboshwa kukaMunende.
Aliqinisi ukuthi intatheli yethu Leo Munende ubanjwe ngamapholisa namuhla ethatha imifanekiso yokutshengisela kade kusenzakala phakathi kwababalisi abenhlanganiso ye-Atus. Ngokukhuluma lani kwamanje bengatholi izizathu ezigcweleyo ukuthi ubotshelweni, kodwa ngile qiniso lokuthi ubotshelwe ukuthi bethatha leyo mifanekiso.
Lesi yisehlakalo sesibili sokuhlukunyezwa kwentatheli zindaba ngamapholisa phakathi kweviki, ngoba ngolwesihlanu edlulileyo enye njalo intatheli zindaba uFani Mafumo weZimorning Post uhlaselwe ngamapholisa amshaya elimele kakubi ethapha izindaba abantu bezama ukutshengisela eHarare. Umqondisi wenhlanganiso emela amalungelo yabethula izindaba ngokukhulekileyo e-Media Institute of Southern Africa MISA uMnumzana Thabani Moyo usole uhulumende ngokwehluleka ukuvikela intatheli zindaba esithi kulilungelo lazo ukuthi zithaphe indaba.
We are witnessing a very worrying trend that the government approaching the media with a heavy hand.
Sinanzelela umkhuba omubi okahulumende okhanya ezinikele ukuvimba ukuhanjiswa kwembiko kakuhle esebenzisa amandla amapholisa. Kuviki edluleyo sibone enye intatheli yezindaba eye-Morning Post layo ihlukunyezwa ngesikhathi iqhuba umsebenzi wayo.
There must be strong message that must come out of the government.
Igqwetha likamnende uChris Mike uthi basamele ukuzwa ukuthi amapolisa amethesa icala bani.
We are still at Central Police Station.
Silokhu sisenkambeni yeHarare Central Police Station. Njalo amapolisa alokhu engakasazisi ukuthi kumele sithathe nyathelo labantu. Abakamethesi icala.
But they haven't decided yet.
Abanye ababotshelwe umnende ngamalunga e-ATUS aguqela umkhokheli walenhlanganiso umnumzana Obert Masaraure, uNation Mudzitirwa, Andrew Munguri, Gerald Tavengwa kanye legqwetha labo uDouglas Kotati. Imizamo yokukhulumisana legqwetha le-ATUS yehlule. Lesi sehlakalo sishiye intatheli zindaba zithukuthele ngokuhlukunyezwa ngamapolisa lapho ziqhuba umsebenzi wazo. Unkosikazi Faith Lunga oyintatheli zindaba uthe usesebenza esevalweni.
Njengomthetheli wezindaba sesesaba ukuthi siqhubeke ngomsebenzi wethu ngoba last week omunye wethu wachawa ngamapolisa esenza umsebenzi wakhe, namhla omunye nangu sebotshiwe.
Lokhu kwenzakala ngesikhathi udubo lokuhlukunyezwa kwabalele amalungelo oluntu, abanye bethunjwa ezindlini zabo ebusuku lokutshaywa luqonga elizweni lonke jikelele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Ukuhlaziya udaba lokubotshwa lokuhlukuluzwa kwabantu mahlayana lolu sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulana.
Akulanto entsha eyenzekayo la, sokuvuke kuphela khonkhana okudala okwakuvele kukhona. Oluningi olwakithi olukwaziyo okwenzekayo ngeGugurawundi kusenziwa yizani, kusenziwa ngababusayo ngesikhathi yena ubaba uMnangagwa engu-Minister of Security. Bayakhumbula njalo bayakwazi ukuthi asiyonto entsha eyenzakalayo. Laba bantu abaphethe izintambo zombuso benza indlela abakhuliswe ngayo, benza into abayaziyo njalo into abangena emandleni ngayo. Eqinisweni lamaqiniso akumelanga ukuthi ngabe izizalwane zeZimbabwe ziyethuka ngokwenzekayo, ngoba kwaqala kudala njalo laba bantu bathethe umbuso besazakala ukuthi indlela yabo yokwenza ini kanjani. Ngakho laba bantu yingwe eyenza amabala ayo. Akulanto entsha abayenzayo, lokhu baphila ngakho bakwenza kudala sebekuphinda njalo. So kuzacaca ke ukuthi kusho ukuthi uMgabe ngesikhathi sakhe wayelamahloni lokuzenza into lezi kwesinye isikhathi emini. Wayezenza njalo ngumkhokheli wabo, kodwa wayelokuba lamahloni ekuzenzeni emini kompunzi idle emini bonke abantu bevalele. Kodwa-ke laba abayibo ababekwenza ngaphansi kukaMgabe sabusa, belithatha abantu bebathumba bebulawa belinyazwa, sebekwenza emini wonke umuntu ebukele. Ngakho kumele abantu beZimbabwe lomhlaba nje wesabe ukuthi kanti kuyini osebeza kwenza okulandelayo nxa sebesenze nje.
Abezanu-P F bayakulandula ukuthi nguhulumende okwenzayo lokho, besithi kungaba izitha zikahulumende ezifuna ukumveza njengohulumende omubi ebantwini.
Yindaba endala leyo baba. La ngesikhathi seGugurawundi babebuya abebutho begqoka izigqoko ezidabukileyo bethi bangama-dissident, bese bebuya futhi bona laba bebutho sebegqoka ama-camouflage amahla besithi badinga ama-dissident, kodwa okwakubulawa ngabantu. IGugurawundi layo yenzakala kanjalo, ubaba uMgabe bemlanda amaRoma amabhishophi bembuza ukuthi kathi abantu bafelani. Ethi angiyazi into enjalo, ngubani obulela abantu? Ngicela libuze uMinister of Security kuthi yiwo ama-dissident. IGugurawundi ibulala abantu, uMgabe wayesithi ngama-dissident abulala abantu. I-50 Brigade ibulala abantu ibatshisele endlini, uMgabe wayesithi abantu babulawa ngama-dissident. Ngakho abantu bayithi i-Afrika lomhlaba ingethuki yiGugurawundi. Benza khonkana ababevele bekwenza, bephike bethi akula masosha kahulumende ayenze lokho kwenziwe ngama-dissident. Sebephinda futhi into yabo lamhlanje ngo-2019 ababeyenza ngo-1983, beyenza ngo-1982 lango-1985. Ngakho isizwe seZimbabwe kumele sisume ngenyawo sibekwazi ukuthi esikuthethe sakufaka embusweni kuyini. Nako
umnumzana Dinizulu Macaphulana ucubungula ezombusazwe, sixoxela eseJohannesburg kwele South Africa.
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-shortwave 4930, 6065, 15460 laku-13860 kHz.
Umqoqi wenhlelo ze-MDC umnumzana Amos Chibaya umiswe emthethwandaba kamantshi namuhla esetheswa icala lokwephula umthetho wephosa ngokwehluleka ukumisa ukutshengisela okwakuqoqwela ibandla lakhe eHarare ngeviki edluleyo. UChibaya ubotshwe izolo. Igqwetha lakhe umnumzana uBeyishava ucele umantshi ukuthi amkhulule ngemali yesibambiso ibheyili kodwa abatshutshisi bakuphikisa lokhu. UChibaya uzaqhubeka evalelwe esitokisini aphindele emthethwandaba ngomvulo lapho udaba lwesicelo sakhe sokukhululwa ngebheyili oluzaqhubeka luhluzwa khona inkundla. UChibaya ulelinye njalo icala elilogeli semthethwandaba elokuqoqa umvukela. Uhulumende uthi uza kwengeza iholo lezisebenzi zakhe ngesilinganiso sokungamachumi ayisikhombisa lasithupha ekhulwini i-76%. Wazi sengalokhu emthethwandaba awenze leziphathamandla zenhlanganiso emela izisebenzi zakhe e-Apex Council eHarare namuhla. Lokhu kutsho ukuthi iholo lesisebenzi esithola imali ephansi kakhulu liyabe selikhuphuke lisuka ku-$582 lisiya ku-$1,023. Kodwa i-Apex Council ithi incane kakhulu limali njalo kaye nelilutho. Inhlanganiso le itshele njalo isiphathamandla zikahulumende ukuthi isayakhulumisana lamalunga ayo. Sixoxele omunye wabangenela umhlangano oyisiphathamandla senhlanganiso yababalisi eZimta umnumzana Richard Gundane. Yena othi njengababalisi bafuna iholo labo likhutshulwe liye ngale kwenkulungwane ezine i-$4,000.
I-percentage yokuthi 76% kayisiyo i-target ekade sixotshana layo. Thina into esixotshana layo sixotshana yento ethiwa yena yilokhu ze i-bread basket yethu. Sixotshane le nto ethiwa yi-living wage. So thina nxa sinanzelele sike sikhangele thina ukuthi ukwenzela ukuthi impilo yezisebenzi zikahulumende lababalisi ingayehli phansi, ube kulungile ukuthi sithathe imali elamafigures awe-US dollars lawana sibe sesisebenzisa i-interbank rate ukwenzela ukuthi impilo yezisebenzi zikahulumende isitatus sangkhona sibe silokho sikhona. So nxa sikhangela ukuthi 76% isipercentage kayisisebenzeli kuhle, into ekade izasebenzela kuhle ukuthi sithole imali elesilinganiso se-4,000 something. Kodwa-ke hhayi sesikubonile lokho njengabakhokheli esiyithethe leyi impumela leyi sesiyibeka ebantwini. Sobona lawo bazasitshela ukuthi hhayi nxa kunje singakuhambisa njani sisiya phambili. Ukhona omunye umhlangano okuza kuba khona ngemva kweviki sesikhulume lezisebenzi. Kuqakathekile ukuthi uhulumende abe lokho edinga indlela eziningi ezizaphathisa ababalisi kuleli lizwe ukwenzela ukuthi bakwanise labo ukuthi bathenge isinkwa, bakwanise labo ukuthi baye emsebenzini babhadalele abantwana babo i-school fees. Le nto yonke efunakalayo yiyo into eqakathekileyo yona leyo.
Alubana uhulumende ethe wajama waphelela ku-76% khonapho lizabuyela yini emsebenzini ekuvulweni kwesikolo?
Iyo into kumele ukuthi sikhulumele lababalisi lezisebenzi zonke, ngoba thina njengabakhokheli kasoze siyithathele indaba siyiqede sodwa. So sizabe sikhulumisana labo sizwe ukuthi bathini.
Umnumzana Richard Gundane ngumkhokheli wenhlanganiso yeZimta sixoxela eseHarare. Live Talk lamhlanje sikhangela udaba lokuthunjwa kwabantu lokuhlukuluzwa kwabo mahlayana ngabantu abahlomileyo elizweni. Tumelani text message kumbe I WhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318, ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iziphepheli zakwele Sudan ezabalekela ukwephulwa kwamalungelo azo lemisebenzi yenkohlakalo phansi kombuso ka-Omar al-Bashir zibikwa zibhekane lobunzima emazweni angomakhelwane kwele Egypt la kwele Libya, wona athi lawo abhekane lobunzima kwezenotho. Impi yokukhwezelana imithelo empahla ezingena emazweni awe China leMelika iqhubekela phambili. Ele China selikhweze ngesilinganiso sokungamashumi amabili lanhlanu ekhulwini, i-25% ngaphambilini kokukhweza ukukhwezwa kwalimithelo empahleni ezingena eMelika ngumongameli Donald Trump. Izikhwicamfundo ziyavumelana ukuthi kumele kuhlawulwe izihlobo zabensundu abazalwa ngabenziwa izigqile kusukela ngomnyaka ka-1619 kwele Melika. Lokho kuphume emhlanganweni oqhutshelwe eVirginia khonapha eMelika izolo, kubika uGibbs Dube.
Lokhu kwethulwe emhlanganweni izolo ekolijini lemfundo ephezulu eNorfolk State University eVirginia. Ubuqoqwe likolishi leli lomsakazi weVoice of America obuhlolisisa umonakalo wenzakala ebantwini abansundu abathunjwa kwele Angola lakwamanye amazwe ngamaPutukezi labanye abamhlophe. Umhlangano lo obulesihloko esithi Africa to America, the Odyssey of Slavery, ongenwe izifundi lezikhwicamfundo ubulabahlonitshwa ababalisa u-Associate Professor Robert Trent Vinson weCollege le-College of William and Mary, uSuperintendent Terry Brown we-Fort Monroe National Monument, usikhwicamfundo Gloria J. Brown Marshall weCollege le-John J. College labanye. Bavumelane ukuthi kumele kuhlawulwe izihlobo zabantu abenziwa isigqili kwele Melika. UProfessor Vinson uthi lokhu akuthandabuzwa ngoba izigqili zasebenza gadalala kwele Melika.
In 1860, at the end of this period of slavery, after 246 years, there were 4 million enslaved African Americans in this country. That made it the largest slave society in world history. And when we talk about slavery, we're talking about theft.
Wathi kuphela okwenziwa abantu izigqili ngo-1860 kwasekudlule iminyaka engu-246 kusetshenziswa amandla ezigqili kwele Melika. Lapha sikhuluma ngokutshontshelwa kwabantu amandla abo. Labo ababebatshontshela banotha okumangalisayo.
We're talking about stealing other people's labor and the wealth that they produce for the benefit of slaveholders.
Uthi amabhanga lamanye amakampani athuthuka ngenxa yokusetshenziswa kwezigqili.
Our major universities and banks and insurance companies benefited from slavery directly.
Amakolithi, amabhanga, amakampani abona ngeze insurance athola inzuzo enkulu omangalisayo. Kwasuswa inotho kwabansundu yathathwa yafakwa kumakampani lalabo ababelezigqili.
Away from enslaved people to those who were enslaving those people.
Ngakho ke uthi kumele kuhlawulwe labo abalezihlobo ezenziwa izigqili.
We need reparations to redress that theft so that structural and systemic damage to black communities can be repaired and reversed.
Kumele kuhlawulwe ngoba kwatshontshelwa abantu abansundu umnotho wabo. Kufunakala ukuthi wonke lokhu kulungiswe ukwenzela ukuthi baziphilise ngemfanelo. Kumele kube lenhlelo eziningi ezikhangelane lezemfundo, ezempilakahle, izindlu lokunye okuthiyeneyo.
We need a comprehensive reparations program that looks at all the disparities across racial lines, education, healthcare, economics, housing.
Lokhu kusekelwe ngusikhucamfundo Brown Marshall.
We need to have reparations in the form of maybe a GI bill where people can go to any college without having to pay tuition. It can be in the form of not having to pay a down payment for a house, which was also part of the GI bill following World War II.
Kumele ukuhlawulwa kulokhu kuqaliswe ngokukhulumisana umlotha lokuvuma ukuthi izigqili zalethela abantu lamakampani kwele Melika inoto enhle kakhulu. Esikubonayo ukuthi kungenziwa njengalokhu okwenzakala kusanda kuphela impi yomhlaba wonke jikelele yokuqala. Abantu bangavunyelwa ukuthi baye emakolijini bengahlawuleli imfundo. Abantu bathole izindlu bengafakanga imali yesibambiso. Kumiswe njalo ukudlwengulwa kwabantu emajele. Lokuncindezela abantu ngemithetho engaqedakaliyo.
And we also have to have the ending of the legal rape of African Americans.
Lo osekele lokhu nguSuperintendent Brown othi kwakulezigqili eziningi okumangalisayo ngomnyaka ka-1860 sokuvinjwe ukuthenga lokuthengiswa abantu abansundu. Uthi loba kufuneka ukuthi abansundu bahlawulwe, kumele bafundiswe kuqala ukuthi basebenzise njani imali.
I think first of all we have to get financially literate. I mean, you can't just give somebody money and expect great things to happen. If we learn how to use our money and invest it properly, and then create...
Kumele babekwazi ukuthi imali isetshenziswa njani ngoba kungeke kuphume lutho nxa abantu bengaphiwa imali kuthiwe bayisebenzise nje mahlayana.
We have to get that right because racism will always be with us.
So kule mnyaka engamakhulu amane 400 kwafika izigqili kwele Melika. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC ngokhiphs Dube.
Kwezemidlalo, umqeqeshi weqembu lenguqu leFC Platinum uNorman Mapeza uthi iqembu lakhe kuzamele libophe ziqine ukuze lidlulele kusigaba esilandelayo somncintiswano weCAF Champions League. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leFC Platinum lizemukele iLenyasa Big Bullets kusasa enkundleni eBarber Fields lidinga ukuba linqobe ukuze lidlulele kusigaba esilandelayo salo mncintiswano ngoba lingahle liphelelwe ngumphako uma linganqotshwa kumbe umdlalo uphelezi ngojikilobhanqa kube lamagoli ahlohliweyo. Lokhu kungoba umdlalo wehlandla lakuqala odlalwe emavikini amabili edlileyo uphelezi ngojikilobhanqa kungela qembu elenelise ukulitshayela emambuleni. Limpumela yehlandla lakuqala itsho ukuba iqembu leFC Platinum akumelanga livumele iqembu lezivakatshi lihlohle ngoba amagoli angahlohlwa liqembu leli ezabalwa kabili. Ngalokho ke umqeqeshi weqembu leFC Platinum uMabheza uthi kuzamele badonse kanye kanye ukuze baphumelele.
Kuzamele sisebenze gadalala ngomgqibelo ukuze sithole impumela esiyifunayo. Emdlalweni wehlandla lakuqala sidlale kuhle kakhulu kodwa kuzamele silungisise ukudlala kwethu phambi kwegedi ngoba ukuhlohla yikho okudala umehluko emdlalweni wenguqu.
Umncintiswano wedluleyo iqembu leFC Platinum liphelele kusigaba sezibaya njalo bekungokokuqala ukuba lifinyelele kuleso sigaba selokhu liqale ukuphatheka kwimidlalo yokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika. Ngolunye udaba olufanayo iqembu le-Triangle livakatshele kwele Burundi ukuyadlala leqembu le-Rukinzo kuhlandla lesibili lelo mncintiswano we-CAF Confederation Cup. Lo mdlalo uzadlalwa ngensonto njalo iqembu le-Triangle lingena kuwo likhokhela nge-5 kanya. Kumidlalo yesigaba seCasilaka Premier Soccer League ekhona kulimpelaviki kusasa ngomgqibelo iqembu le-Bulawayo Chiefs lizadlala le-Black Rhino ngaseLuveve. Iqembu leChapungu lizadlala leli Caps United ngaseAscott. Iqembu leNkezi Platinum Stars lizemukelele wange ngaseBaobab. Iqembu leYada lizanqikilana leli Herentals ngaseRuvaro ukuthi iqembu leZPC Kariba lizadlala leli Tel 1 ngaseNyamunga. Ngensonto iqembu leHighlanders lizadlala leli Harare City ngaseBarber Fields ukuthi ele Dynamos lizanqikilana leli Chickenini ngaseRuvaro. Sikhangele umdlalo kakhilikithi. Umncintiswano walonyaka weSpa Bonza 2020 Cricket League uqhubekela phambili kulimpela viki njalo amaqembu azadlala ngokulandelayo. Emdlalweni wokuqala kusasa ngomgqibelo iqembu leFast Jet Badgers lizadlala lele National Fencing Tigers. Emdlalweni wesibili iqembu lePepsi Hawks lizadlala lele Mermaid Pools Blazers. Ukuthi emdlalweni wesithathu iqembu leCanela Sabres lizanqikilana lele FAZa Power Raptors. Ngensonto iqembu leFast Jet Badgers lizadlala lele Mermaid Pools Blazers. Emdlalweni wokuqala kuwesibili iqembu lePepsi Hawks lizadlala lele FAZa Power Raptors. Ukuthi kuwesithathu iqembu leCanela Sabres lizadlala lele National Fencing Tigers. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Was a Friday, my darling. kuWoza Friday lamhlanje uEzra Jesus Funda weStudio 7 uxoxa lomculi wezokholo uNkosi kaNdlovu yena ocula ekwelebhilithane.
Ndlovu ungene kwezomculo ngomnyaka ka-2007 efika kwele Britane evela ekhaya lapha dabuka khona omnyama bambile enkayi kwele Zimbabwe.
Ngizalwe enkayi ezidulini eGwelutshena, ngafunda khona ezidulini esikolo ngayelozi K ngayesobukazi. Ngiqala ukuhlabela ke emakwayeni khona ezidulini esikolo ngaya emachurch choir kusiya. Ngithethe ke eKezi uMancube nabafana ababili. Ngikhule ngilalela kakhulu imusic ika The Late Ubheka Umuzi Lithuli, uFreedom Sengwayo, uBrian Sibalo nomfowethu uMajayivan.
Unkosi kaNdlovu waphekela abalandeli bakhe amadlalathi ambalwa ahlakazayo ekhona le kwelengilandi.
Lama albhamu angu-5 yokuqala ngo-2007 yayisithi Umusa Grace yamukelwa kakhulu ngabantu. Kweza esibili ngo-2010 yayisithi Hamba Jona le ngayirekhoda lo mfowethu uMaqhinga Hadebe weShabalala Rhythm. Kweza ngo-2013 ngenza uMy Journey, ngo-2016 ngenza uMy Prayer, ngo-2018 ngenza uNew Day. Amukeleke kuhle ke ama album wonke.
Uma bantu bami
Wenelise ukwethekelela indawo ezimbalwa ejabulisa abalandeli bomculo wakhe uNkosi kaNdlovu. Uke wacula njalo labaculi abadumileyo abanjengoSipho Makhabane noBathembu oweJoya Celebration labanye abaningi, njalo sekwaye wacula lasekhaya eZimbabwe.
Ngiyithola ngayenza ngo-2015 eZimbabwe, ngibhodabhoda eZimbabwe, kwakuthiwa yi-tour of my motherland. Ngasebenza lo sisi wami engimthanda kakhulu uNoma Nkwali, abanye liyamazi. Sasebenza lo Matthias Mere, saya eGweru sigqiba i-tour yethu silo Take Sure zamaNcube.
Isikhathi silomona abalaleli sesidlula uMangoye. Phosela amagama okugcina ungakuhambi Ndlovini.
Ngibonge kakhulu abalandeli ngosekelo, umuntu njengoSani Ncube uproducer wami, nguye oproducer ama-albums ami wonke, abantu abanjengabo fowethu Matthias Mere, uJays Marabini, uVusa Mkhaya, uNdlovu layo sisi Noma. I-music yami ke iyatholakala online kubo-iTunes nanoma yiphi online station ungatype ukuthi Nkosi kaNdlovu iyaphuma, kumbe kuFacebook ukuthi Nkosi kaNdlovu ungi-inbox, ngiyakuthumela kuTwitter. I-Twitter name itholele Ndlovu. Nxa lisihamba lathi lisekela, niyabonga kakhulu.
Okujabulisayo ukuthi uNkosi kaNdlovu ucula enguye ngokwakhe, kazami ukuzenza omunye umculi, bathi uyi-original and authentic. Besilaye kuhlelo Woza Friday libe lempela sonto ebusisekileyo. Igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Awusuka bo uNkosi kaNdlovu ehlabela ke kamnandi lapho behamba letshaya elidala uEzra Jesus Banda kuhlelo Woza Friday. Singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Amapolisa abophe ababalisi abangamalunga enhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe eHarare ngesikhathi betshengisela phezu kweholo. Aphinde abopha njalo igqwetha labo uMnumzana Doug Coltart lentatheli zindaba. Kwanele olivalelisayo ngontungamilinkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.